Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Ntuli ya 2022 uMfrexedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu asebebhalisele ukuvota bakhuthazwa ukubana bayihlola ukubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwevoters roll.
Ngokuzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho kuvoters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizahlale sonke siyekwazi ukuthi ukhona kuvoters roll, ukhona uvotela kwi-police station njalo ubaliwe yini ebantwini abothi abaregister ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi.
Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform zithi awusangizincedi lutho.
Ukucatsha ngomunye kakusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo ingaphiki into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi akusiqiniso ukubana inkinga zokukhula komkambo omnyama zibangelwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa ukhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kumele bayehlola ubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu olwe voters roll. Wembikweni owethu lwenamhla ikomishini ithi uhlelo lolo luzavulwa mhla ka 17 kulinyanga luyephela mhla ka 26. Ithi lola lo kumele aye lapho azavotela khona. Kuma election centers njalo ithi nxa kukhona ukuyabe kuphambanisekile kumele kuhle kulungisiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabameli bepharlamente lamakansela ole delimitation luqhutshwe kuhle kanye lokuthi umuntu enelise uvota kukhetho luka 2023. Le commission ithi umuntu oyenelisa njalo ukuhlola ibizo lakhe ngokuchaya ucingo ngu *265 # kumbe ngokuya ku website elekheli ethi bvrainspection.zec.org.zw. Untungameli Nkomo uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso eye ekhaya vote 2023 uNkosikhona Dibiti yena othi luqhakathekile kakhulu lolu hlelo.
Lokhana kuqakathekile kakhulu kuphart of i-process le siyakiyo ekuthiwa ngeyi-delimitation ngoba i-voters roll yona le sizayi-inspecta yiyo i-voters roll ezasetshenziswa nxa sokuqunywa okwequmeni kwezabelo. So kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele, sizathola ukuthi abanye babe-transfer from a constituency to another, sizathola ukuthi abanye i-information yabo ayikho correct. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise leli thuba ukuthi ba-inspecte ba-check amabizo abo. Bathi ukuthi bakhona yini oqathele ukuthi umuntu abekwazi ukuthi khona yini kuvoters roll. Ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kawukho kuvoters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizahlale sonke siyekwazi ukuthi ukhona kuvoters roll, ukhona uvotela kwi-police station njalo ubaliwe yini ebantwini abothi abaregister ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhisi amaningi asikhangele namabizo ethu ukuthi angabe khona yini. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi nxa sikhuluma ngenani labantu ababhalise ukuvota, nxa ubhalisile lawe ubaliwe yini kumbe kawukho. Nxa ungekho bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi ube part of the electoral process. Kuyancedisa futhi ukuthi ama-elections angakakuyi at least umuntu aconfirm ukuthi hayi ngikhona la kuleyo voters roll.
Kulabo abangakuchaya indiva lokhu ungabachasisela ingozi yokungayihlola imininingwane yabo ukuthi sokusenziwa idelimitation kumbe sokuvotwa bahambe bathola ukuthi ikukhona okungalotshanga kuhle kumininingwane yabo yiphi ingozi esuke ibe khona
ingozi enkulu ekhona ukuthi uvuke ekuseni usithi uyavota ufike utshele ukuthi hayi ngekuvote ngoba ibizo lakho kalikho kuvota sorosi. Uhlupho olulandelayo ukuthi uthi sithi uyavota bethatha i-ID yakho bebona kubhaliwe kuvota sorolo kubhalwe ku-ID yakho akuhambelayo. Kutsho ukuthi khona isizalwane seZimbabwe lesi siyabe sithi sibhalisile ukuvota kodwa esuke engabi le thuba lokuthi akhethe ubukhokheli angafuni ukuthi umkhokheli ewadini yakhe kumbe ku-MP kumbe ku-presidential. Njalo kuqakathekile ku-delimitation lapha ikuthi i-delimitation isebenzisa ama-numbers ukuqunywa kwezabelo kusetshenziswa ama-numbers. Kuqakathekile ukuthi nxa ungumhlali wemagwegwe njengomzekeliso kumele ukuthi nxa u-checker inspector voters roll ubone ukuthi ubhalise khonapha emagwegwe. Ungatholakali ubhalise enkulumane lapho ungasoze ukwanise ukuthi even ngelanga usuyavota uyevotela khona umbugcine usubhalise pro-checker. Wena uvele usuzihlalela kobulala so kuqakathekile khonkhani ukuthi ube kwazi ukuthi imininingwane yakho imi njani ku-voters roll e-producer yezeki ama-mistakes akhona kuyathi kuphanjwa lapha emakhompyutheni ibizo lakho lingabhalwa kuthi njengelami elide kangaka but kuqakathekile ukuthi ithuba lelisisebenzise ukuthi sibe kwazi ukuthi hayi i-information iqondile ngisemagwebhu esibilani sengasukela ubane sengisungakwanisa ukuthi nxa ukulungiselela ukuvota uvote ngo-2023 but okuqakathekileyo futhi ukuthi imininingwane leyoala abhaliswe ku-constituency yona nayancedisa nxa sokuqunyisa bele.
Nkosi Khona Dibithi, yisikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023. Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform, usithi lumanyano awuzincedi ngalutho. Zithi zizaqhubeka ngesinqumo abasinika uhulumende esamafiki amabili andubana abakhalale umsebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva komhlangano wezisebenzi zikahulumende zikhalaza ngodaba lweholo lazo ezithi kalincedi lutho. Uhulumende uyala esithi imali ayinika izisebenzi yiyo ayenelisayo kodwa ukukhwela kwezinto okwentengo yempahla ezisetshenziswa nsuku zonke sekushiye izisebenzi zingasela okokwenza. Abameli benhlanganiso ezimela izisebenzi bathi akusancedi ukwala bekhulumisana lohulumende ngoba engabalaleli. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi njengezisebenzi sebediniwe ngokusetshenziswa.
Asiqali thina lamhla sesize sajoyinwa ngezinye izisebenzi. Thina njenge-ATUS sakhuluma kudala ukuthi NJNC isiphamaso se-dialogue platform. So nxa ezinye izisebenzi sezikubonile ukuthi laphana bezisenza umdlalo, ukuthi sesiyaqalisa njengezisebenzi ukutshela uhulumende ukuthi izisebenzi yithi khuluma lathi ngeholo lethu. And indlela elula yokukhuluma lathi ngeholo lethu ikuthi sivuke sitshele uhulumende ukuthi iJackson izazihlabela umuntu yodwa, ichoko izabhala emdulwini yodwa, labana abagebhayo emamayinini baza ipiki la izavuka igebha yodwa. Kodwa kubalulekileyo lina baleleli bakastudio 7 lani Zimbabwe yonke, nxa kudubeka isisebenzi sikahulumende kudubeka wena ngoba yini eliqhatshwayo emzini yabo. Sicela ukuthi mhlaka 18 lisincedise ukutshela uhulumende ukuthi ibhondi kalisasebenzi. $100 liyana kababiseli 450 abayijontshayo, asidinge enye ingxenye ukuthi yayanga. Yona leyo abazayifaka 450 sizajabula ukuthi lamhla sesibuyele ku-2018 ngo-October. After October uteacher uhamba ngezigamba, ipolisa lihamba ngezigamba, amasosha ahamba ngezigamba. Pho oncedisa uhulumende mbani? Uhulumende weZimbabwe kade sibukwa kubi ngenxa yezisebenzi zakhe esezigcwele iganga lonke. Ziyatshiswa eSouth Africa izisebenzi ngoteacher abatshiswayo, ngonensi abatshiswayo, ngodokotela abatshiswayo. Moyo Themba kuye ATUS spokesperson.
Ukusenjalo Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyasola ukuba ukhetho luka 2023 lungaphuma kakuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba uMongameli Mnangagwa egcobe abantu abazakuba ukomiti yezekhi kumnyaka ozayo, wabeka indodakazi kamsekeli wakhe ukuba ibe ngenye yabantu abazakhangelisisa ukhetho. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana uStalo Siziva uthi njengebandla ukubekwa kwendodakazi kaMohati u-Abigail Millicent Ambrose Mohati kuzekhi kuyadanisa kakhulu.
Ngiyabonga indaba ka Commissioner Mohati, indaba okufanele icubungulwe iParliament. Sithume ama members of the Parliament ukubana ke indaba le icutshungulwe ukubana wangena njani, ikakhulu nxa sikhangelele interview ayenzayo njengomuntu ke o interested njalo nxa yokubantu babakhe ngumuntu ke okontesta kuma elections. Asikhangelele ukubana iZimbabwe Electoral Commission ingayenza ke into enjalo, yikho ke sisiya emadale njalo sikhulumile ukubana ke nxa into le engalungiswanga sizaba lokuhlangana labantu bonke ukubana sitshengisele ukubana thina asila kuthaba njalo lokwamukela indaba ke yokufakwa kwamntwana kaMohati ukubana ebe ngukomishina ezek. Sikhangele ukubana uMohati is an interested party.
Uqhubeke esithi njengebandla balezikhalazo eziningi abafuna zilungisiswe kungakwenziwa ukhetho, ezibalisa ukuba bazi lapho okuzalungiswa khona lokuthwala kwamaphepha okuvotela ama ballot papers. Uthe njalo bafuna ukuba uhulumende abavumele kube lokukhulumisana lokukhumisana umlotha ngodaba lokhetho ukuze lukhiphe impumela eyamukelekayo. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Duwe uthi ibandla lakhe yilo elaqala ngokukhuluma ngodaba lokukhumisana esithi bavumelana le-CCC kulolu daba.
Udaba lokuthi kumele sihlalisane phansi njengabantwana beZimbabwe ukuze silungisise konke okusihluphayo okubalisela okokwenza lokhetho, imithetho yokhetho. Ludaba ebesivele silufuqa, yikho besikugijimisa kakhulu khonokho osokubonwa yibona labo asebekhuluma labo asebesilandela umbono esivele sawubeka ebandla ngaphambilini. Abadala abaziyo bathi hayi, imidlwane kayithungululi ngalanga linye. Kuhle ukuthi sebekubona, osokumele sikwenze ukuthi sincedisane ukufuqa khonokho ukuthi kwenzakale, ngoba nxa singazange sibe lengxoxo ezimayelana lokuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, akusoze kube lokhetho oluzaba lempumela enhle. Nxa singabanga lokhetho olule mpumela enhle, kusho ukuthi into ziyabe ziyaqhubeka zinjengoba zinje. Ngakho ke into thina esiyaziyo njengebandla le-MDCT ukuthi abantu bangahlala phansi bakhulumisane, akukho ophuma engaphathanga lutho. Yikho nje sasisithi asihlaleni phansi sonke nini, sihlale ngokuhloniphana, sihlale ngokwazisana, sihlale ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi kube lempumela ezaqhubekisela ilizwe lethu phambili.
Uyaqhubeka ukufuthelana elizweni ngesikhathi amalungiselelo okhetho luka 2023 esekusibanga saphezulu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare. Ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa eleFreedom Alliance likhuthaza abantu ukubana belivotele kukhetho oluzayo ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlalakahle elizweni. Lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugalo lwabebandla olwe-Matabeleland Freedom Charter. Umholi we-Freedom Alliance umnumzana Samuel Hadebe utshele usithandekele mhlanga we-Studio 7 ukubana basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
umbuso okhona sesizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awudalelwa ngathina akukho esikutholayo kasilalelwa kulokho esikwenzayo ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu siyachonela yilipi lifa esilithiyela abantu abethu ngoba kunje akukho yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa kuyimbuthano walabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke ongabandlululiyo njalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlanganelayo walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance ukuphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaqhubeka sikhula lokukhulu khathesi ikwakha ingatsha zobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga wakhiwe-ke ingatsha kukhuliswe umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela kwakunenge ofale kwakhiwe esithi thina yama-policies le-conference ezayo ye-policy kuyakhiwa-ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekileyo ngoba kuneengatsha zabontanga kuneengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapha awokunqoba sesikhangela lamanye amabandla
Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibali-ke ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso osebenzisa ukwethusela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sesitheleyo ndlela sizahlehlela emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibabanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla engabe lisitha ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye lakwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi kusiyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na phala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa ekugcineni kuyalumatha kugcwale yonke indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho esithola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuwukuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho akusoze sinithane ngalokho engingakutshiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze kuqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yiyona lizwi lethu sikhulume zwilinye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu lana
umnumzana Samukele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance limuzwe exoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo kuhlezi elandula ukuthi woyiphula ilungelo loluntu Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo abakuhlelo Nelson Mandela Youth Fellowship. Oluletha abasakhulayo uzofunda ukuzilolonga kunhlelo zentuthuko abazisungulayo besekhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen uvumelene lomunye wakhe weleJapan uShunichi Suzuki ukubambisana ukudinga amacebo kwenqabela udubo lokuqonga kwentengo yokudla lempahla iqakathekileyo empilweni yabantu nsuku zonke kanye lokwehla kwamandla emali zamazwe omhlaba okubangelwa yimpi phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Iziphathamandla zombili zihlangene edolobheni le-Tokyo kwele-Japan namhlanje. Obona ngobudlelwane bukahulumende we-South Korea lamanye amazwe omhlaba u-Park Shin uhlangane lomeli womutsha welemelika elizweni lakhe u-US Ambassador to Japan Philip Goldberg edolobheni ele-Seoul. U-Goldberg ufike kulelo lizwe ngesonto ukuyaqalisa umsebenzi wakhe. Usiba lukhulu wesabelo se-Texas khonapha emelika u-Governor Greg Abbott uthi uyasekela isiqondiso sokuthi wethule umfanekiso owe-video ende okwedlula ihola lonke wesehlakalo sokudutshulwa kwabantwana abaphose bafike amashumi amabili esikolweni ese-Robb Elementary School edolobheni le-Uvalde ephambana lesiqondiso sikamtshutshisi omkhulu waleso siqindi. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lesizwe i-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ u-Dr. John Mangujka uthi yena akusiqiniso ukuthi inkinga zokukhula komkambo umnyama zibangelwa nguhulumende ngoba yena-ke engasatholisi amankampani imali yakwamanye amazwe esithi amankampani lawo yiyo athengisa impahla kumbe kuqhuba imisebenzi kahulumende yiyo aya kulowo mkambo ukuyathenga imali. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Echasisa indlela umkambo owe-auction system osebenza ngayo kukomiti yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali kahulumende i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. Umangujika uthi udaba lokuthi uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuhlawulela leyo mali lawo mankampani athengisela uhulumende impahla afaka intengo eqonge kakhulu okuthiwa ngesiNgisi yi-forward pricing, njalo lapho esebhadaliwe leyo mali yakuleli aya khona emkambo omnyama ukuyathenga imali yakwamanye amazwe besithi ngoba amankampani la afuna ukulondoloza imali le ikumali yakwelemelika. Umanguji kawuthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhangelisise indlela athenga ngayo imali lamabhani kanye lendlela esetshenziswayo ukuwabhadala.
What does it mean in layman's language? Because you don't know when the government is going to pay you, for example.
Ukutsho ukuthini lokhu ngolimi lwabantu oluvamileyo? Isibonelo, esikhundleni sokusebenzisa intengo yemali esemthethweni ngaleso sikhathi, inkampani inquma ukusebenzisa eqonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi izokube sifike kuleyo abayabe beyithile. Ukuthi lapho uhulumende esewahlawulele la mankampani aqonda khona emkambo omnyama ukuyathengisa imali yawo. Ma lokho kusenzakala, ukutsho ukuthi wonke umnotho uyalandela.
Kodwa umnumzana Efi Dlela Ncube ongumcebisi kwezokulondolozwa kwelungelo labathengi kunhlanganiso e-National Consumer Rights Association NACORA uthi okuthiwa ngumangujika yikucatsha ngomunwe.
Ukucatsha ngomunye kakusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo, ingaphiki, into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle, ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusenjalo Mangujika uthi eleZimbabwe alilawo amandla okuthi libe ngelisebenzisa imali yakweleMelika njengesetshenziswa nsuku zonke. Inkulumo kaMangujika iza ngesikhathi kulokukhalaza okukhulu ukuthi ngabe ilizwe lisebenzisa imali yakweleMelika njengendlela yokulungisisa inkinga ezikhona ehlangothini lezomnotho, ukukhula lokuqhela komkambo omnyama elizweni, ukuqhubeka iphela amandla imali yakuleli kanye lokuqonga kwentengo yempahla. UMangunjika uveze lokhu njalo ngesikhathi evela phambi kwekomidi yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali, i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance, esithi imithetho ebekelwa uhlangothi lwezemali kanye leziqondiso zakhona kuyingxenye yemizamo yakhe uhulumende ukuthi alungisise inkinga ezikhona kulolu hlangothi. Kodwa uNcube uthi indlela yokusebenzisa imali yakwamanye amazwe kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje, hathi kube lokhe abantu betshayelwa imithetho engapheliyo.
Idola leZimbabwe ngeke liqine nje ngokutshayelwa umthetho, liqiniswa ngezomnotho ezingekhoyo. Ngakho ke okungcono yikuthi kusetshenziswa imali yangaphandle, lokho okuthiwa i-dollarization. Yikho kuzavikela abantu ekuthini izinto zingakhweli zisiya phezulu kuso sonke isikhathi, bakwazi ukuthi impilo yabo bayihlele ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende agoqela umnumzana Energy Mtodi weZANU PF, umnumzana Rusty Makam, lo mnumzana Willis Madzimure abe Citizens Coalition for Change CCC baveze ukukhathazeka ngalolu daba lokuthi imali yakuleli iqhubeka isenziwa ukuthi iphele amandla ayo, kanye lokuthi uhulumende uhlawulela eminye imithelo yakhe esebenzisa imali yakwamanye amazwe. Bathi lokhu kukhanya uhulumende ngokwakhe engayithembi imali yakhe, besithi imali yakuleli isiseduze lokwaliwa ngabantu njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, emdlalweni wama-chevrons wesibili umkhankaso wokudinga amaqembu kuyaphatheka umncintiswano wenkeza yamazwe omhlaba e-ICC Men's T20 World Cup, banqobe ijezi ngamaranzi angamashumi amabili lantathu. Umncintiswano wamazwe omhlaba uzaqhutshelwa kwale Australia ngomnyaka ozayo. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Nyaji usiba lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamachumi amane lesithupha 146 lilahlekelwe ngabadlali abayi-92. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evin uthi bebevele behlose ukubuthelela ikhulu lamachumi amahlanu amaranzi.
Besicabange ukuthi singazifaka esimeni esihle nxa singafikisa ikhulu lamachumi amahlanu. Njalo sibonga uLuke Jongwe labanye abayenze siphose silifikise lelo nani.
UJongwe utshaye amaranzi angamachumi amabili lathoba munemunye ngamabhola alichumi lantathu, njalo ulandele uSean Williams kubadlali beqembu leZimbabwe abathole amaranzi amaningi. UWilliams ngiyokhethe ukuba ngumdlali odlale kuhle emdlalweni wanamhla ngemva kokuba etshaye amaranzi angamachumi amahlanu lesikhombisa ngamabhola angamachumi amathathu lathoba munemunye.
Look, I think obviously there was a lot of expectations on a big touch.
Ngokubona kwami abantu bebekhangelele ukuba sitshaye amaruns amaningi ngemva komdlalo wethu wakuqala. Isimo senkundla singaguquka, kodwa inhlelo zethu kazintshintshi, njalo nxa singaqhubeka silandela lokho esiyabe sikuvumelene njengeqembu sizaqhuba kuhle sibe nabadlali abadonsa kanye kanye. Inkundla yakhona inkulu njalo ibhola alitshayeki lula, kodwa wonke umdlali engenza lokho okumela kwenze konke kuzahamba kuhle.
Iqembu leZimbabwe lele jezi yakusibaya sika Group A ndawonye lele United States of America kanye lele Singapore. Iqembu leZimbabwe lele United States alemiklomelo emine iqembu ngalinye ngemva kokuba ele Melika linqobe ele Singapore nge 132 runs emdlalweni walo wesibili. Emidlalweni yosuku lwakuqala ngomvulo ele Zimbabwe linqobe ele Singapore ngama runs angu 111, kuthi ele USA lona litshaye ele jezi ngama wickets ayithoba minembili ngolwesine iqembu leZimbabwe lizadibana lele United States emdlalweni wokugcina wezibaya njalo elizanqoba lapho yilo elizaphutsha liphezu kwengalane yemiklomelo kwisibaya sika Group A. Ukapteni weqembu leZimbabwe uEvin uthi kuzamile babophe ziqine ngolwesine.
Ngumdlalo omkhulu kumaqembu amabili njalo thina kuzamela siqine ngalokho bese kwenza kuhle athi kuba sizihluphe ngalabo esidlala labo kumidlalo yesi.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.